uza kuthi ngempela viki yona le ngomgqibelo sibe lomhlangano we-National Executive okugoqela ke umsebenzi esingathi kona i-phase yakuqala kumbe phase 1 eyama-nominations ke sesisiyaphetha ukuthi sesisuka lapho sisiya kuma-elections sihamba ngandlela bani sisebenzisa ndlela bani sisenza njani sesisiya ke bele-press conference ezatshengisa ke ukuthi kona ke umsebenzi wakuqala wama-nominations uhambe njani.
Lingathi lilungiselele konke sokusendleleni yakho.
Konke okusobala okusendleleni okufanele kube sendleleni yakho okwakathesi kusendleleni yakho njengoba kungumsebenzi omkhulu phela umsebenzi omkhulu yakwazi esintwini ke ngumsebenzi oba lezinye izinto eziba yisivuka mpunzana kodwa ke hayi sizimisele ukuthi sizilungise kanjani lezo zinto nxa ukuthi ziyavuka ke ngoba lapho kulungiselwa khona umsebenzi omkhulu kangaka akubi lo muntu wonke oza ukuthi hayi lokhu sokuqondile sokwanele kuyabe lokhu kubuya ke izinto lezi ezibuyayo sizabe sizamukela ke ngokufanayo.
Ungathi abantu babambene yini kumbe badabukene phakathi njengoba sikwazi lapho kulokhetho khona ukuba lokwehlukana kwembono?
Well, lokhana kuvele kujayelekile lapho okuvele kule mpikiswano khona weza kusemdlalweni kwezepolitiki kwezechurch yonke indawo ukwehlukana kuba khona ngoba lowo lalo uyabe khangele ukuthi yena ube lesifiso sokuthi ngako uyangena uzibani othile endaweni enje. Kujayelekile ke lokho yinto esiyaziyo ukuthi yenzakala eqedeni sikubonile ke even kusenzakala kathi sikuna kuma-nomination ungakhangela ke ama-nomination kuhamba kwawo ale pheteni etshengisa ukuthi hayi abantu bale micabango etshiyeneyo ke esikutshoyo ukuthi ke leyo umcabango ithi ukuthi kona i-diversity eyiyo efunekayo ku-politics eyiyo edala ukuthi size sikhulume nge-democracy namhlanje ukuthi kuyekhethwa ke omthandayo ozakhethwa ke abe ngowinayo ngozaza amavoti amaningi yiyo indlela esiyikhangelele esikwazi ukuthi isebenza ngayo kwezepolitics.